Umphathi ntambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ubike kunyanga edlulileyo ukuthi ngasavumela uZulu ukuthi athengise inkomo emaphandleni esithi sokumele ziyethengiswa imikambo yamashowa. UMasuka uthe uhulumende uthethe lesi sinqumo ngoba kulabanye abantu abathenga inkomo emaphandleni ngentengo ephansi kakhulu. Ekhuluma eseGaranyembe kwanda South lapho sekusungulwe izibaya zokugcina inkomo ezihlaselwe yindlala, uMasuka uthe leli nyathelo lizadala ukuthi inkomo zithengwe ngemali efaneleyo.
When I came here, I heard that the people were selling livestock.
Ngithe ngifika lapha ngizwe kuthiwa inkomo bezithengiswa nge-$80 abathengayo besithi engiyekela ukungithengisela ngizabuya sengiyithenga nge-$50. Uhulumende esemise ukuthengiswa kwenkomo emakhaya. Zonke inkomo sekumele zithengisele ema-ward center. Kuza kuba la malanga okuzathengiswa khona lezi nkomo ukuze lithole imali ephezulu.
Lanxa uhulumende esithi wenza lokhu ukuze avikele abafuyi, izakhamizi ezixoxwe lo msakazo weStudio 7 zithi kazihambelani laleli nyathelo elithethwa ngurhulumente. Umnumzana Gabriel Moore, isakhamuzi semawane eKwanda South, uthi bathengisa inkomo isikhathi sonke uma bebhekane le ndube ezijiyeneyo.
Omunye nomunye uzohlupho. Maye mina nxa ukuthengisela umntwana wesikolo sokumele mele ziyaqoqwa, abanye phela kabakubulo. Njalo yena umuntu nxase kumele aqala akhangele ukuthi abantu bona okubahluphayo kubahlupha njani. Ngoba inkomo ngiyayithelela kodwa sokuthiwa ziye endaweni, ndawo ibenzela ukuthi athi taxi. Sibe taxi inkomo yami engiyithelelayo ngiyithengela imithi ngenzani.
Umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo laye uthi lumthetho awusoze waphumelela.
I-government yebo ayibuye izosincedisa kodwa isithole thina siloko sidodoba ngendlela ethi siphila ngayo. Ngokuthi ngoba sithengisile induku zethu azifani, njalo indobo azilindi ukuthi uhulumende aze abuye azothenga. Maybe uhulumende uthenga ngentengo ephansi asikwazi. Kathi-ke thina siyizakhamizi siyakhulumisana.
Umnumzana Khumbulani Moyo laye uthi iningi selithengisa inkomo ngenxa yendlala kanye lodubo lwamanzi. Ngalokhu-ke Moyo uthi ngapho kwamanje uhulumende uyavuselela amadamu agcwele udaka, hathi ukuvimba izakhamizi ukuba zithengise inkomo santando.
Ngasithola izinto ezinjengemtshina zisikhiphela udaka ngoba lokho okugqibeleka kwenza ukuthi lanxa izulu lisina amanzi angabambi amadamu acine ecapha ngangaloko mbundo ehamba, kodwa idamu lingabambi lutho.
Abogatsha lwezokulima ezansi semandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula amakhulu amane 432 kulesi sabelo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.5 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa indlala lonyaka ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 niseGwanda ngu-Albert Ncube.